Isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Lamukela emsakazweni owe Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 12 kuMbimbitho 2025 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, idalele High Court lamhla limise okwesikhatshana ukuhlolisiswa kwesicelo sentathela izindaba. UBlessed Mhlanga isokuba ahlawule imali yesibambiso ibail.
Ngabantu abangenelisi ukuthi bazenzele izinto singathi beneficiation le value addition ukhonoko singabe sikuthatha kwemvelo zenelisi ukugcina amazwi ethu kungaze kwathi nxa sokuthe kwaba le mali imali yakho ibizichwade kezikhwameni
uqhutshwa umhlangano wabaphathintambo bakahulumende abakumanyane wamazwi akuSadak ele Ukraine selivumile ukubeka phansi izikhali lisithi lifisa ukuba iphele impi ephakathi kwalo lele Russia. So wonke lezindaba lezinye lizozizwa kuona lo msakazo. Idalele High Court lamhla limise okwesikhatshana ukuhlolisiswa kwesicelo sentathela izindaba yiphephandaba leNewsday. UBlessed Mhlanga esokuba ahlawule imali yesibambiso ibail. Umahluleli uGibson Mandaza utshele inkantolo leyo ukuba uza vikela umnumzana Chris Mike igqwetha lika Mhlanga. Ngafisa ukuwenza ngodaba lolu. Umnumzana Mandaza kakhulumanga ukuthi uza buyela nini ukuya kwethula isinqumo sakhe. Umhlanga usebenzela njalo umabona kude we Heart and Soul TV. Walelwe ngeviki edluleyo ukubhadala imali yesibambiso kuthiwa wethula umbiko ephehla udlakela kungxoxo azenza lelunga lezanu PF Central Committee umnumzana Blessed Geza okhokhela abanye abalwa impi yenkululeko abathi bafuna umongameli Emerson Mnangagwa esuke embusweni ngoba esehluleka ukubusa. Umnumzana Geza uphikisa njalo ukuba umongameli Mnangagwa ahlale embusweni kungafika umnyaka ka 2028 okugqitshwa khona umbuso wakhe kulabafuna ukuba aqhubeke sembusweni kuze kuyefika u-2013. Sixoxe ngokwenzakale edalele High Court lamuhla lo mnumzana Mike.
So the case remains adjourned. It is our anticipation that in the next few hours we will be hearing from the High Court as to when the case will resume.
Inkantolo imise ukuthethwa kwecala leli. Sinethemba lokuthi kumahola alandelayo sizabikelwa inkantolo ukuba udaba lolu luzahlolisiswa nini. Sizakwazisa umuntu wonke singabikelwa ngokuthonisiswa kodaba lolu.
A matter might be postponed or deferred or stood down sine die without a specific date and time. Subject to the administrative arrangements of the court.
Lokhu kuyake kwenzakale kungabekwanga isikhathi kumbe usuku lokuthonisiswa kwamacala. Sibona engani yikho okwenzakale lapha.
So we are in the middle of argument and it would be improper for me to go into the arguments of the application that is before the court.
Singeke sakhuluma okuningi ngalokhu.
Court session to resume imminently after his consideration of the relevant issues.
Umnumzana Chris Mike liqwetha lentathela izindaba uBlessed Mhlanga ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 eseHarare.
The Voice of America.
Umhlangano wabaphathintambo bakahulumende abakumanyane wamazwe akumhlubulo oseningizimu yezwekazi le-Africa we-SADC Ordinary Council of Ministers uqhutshwe lamhla eHarare lapho kucutshungulwe amaqhinga okuthuthukisa ezomnotho, ezokuthengiselana, inhlelo zokuqeda indlala kanye lezomvikela. Umhlangano lo obuholwa ngumphathintambo kahulumende weZimbabwe obona ubudlelwano lamanye amazwe umnumzana Amon Morira, njalo umhlonishwa kungumabhalane weSADC umnumzana Elias Makosi, ubuhlola izinqumo ezathathwa embuthanweni edluleyo yalomanyano lokuthi zizafezwa njani. Kusasa umgcini sihlalo weSADC umongameli Emerson Nangakwa ukhangelelwe ukuhola umhlangano wabakhokheli bamazwe akulo umanyano ozaqhutshwa ebulenjini lapho kuzacutshungulwa khona okugoqela ukungahlaliseki okuselizweni le-DRC. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Thembelani Dube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Khona nje okunengi nxa singathi siyakunanzelela kusho ukuthi bebekhuluma nje singathi ngama-matters arising from ama-previous meetings mbe lokho kwakhulunywayo. Esikukhangele kakhulu ukuthi nxa bekhangela lokho esingathi ngesilungu i-matrix yangkhona i-implementation ukuthi kambe khonokho ababekhulume ngokuthi kuzakwenzakala sokusenzakala yini njalo kwenziwa ngubani isikhathi bani kuyalandela yini isikhathi okumele ukuthi kwenzakale ngaso. Nxa sesikhangela-ke ekade singathi i-agenda yanamuhla okukhulunywe lamhlanje ukuthi amazwe azame ukuthi asebenzise local lakho kwemvelo. Sikubona kuyinto eqakathekileyo kakhulu ngoba siyakunanzela ukuthi izwekazi le-Afrika ikakhulu ngasikhathi umhlubulo wethu we-Southern Africa siyindawo elezizenjiwayo eziningi. Ngezinye indlela kumele ukuthi ngabe kuthiwa amazwe ethu vele kawadubeki nxa kuyukuthi khonokho okwenjiwayo lokunye esingathi ngama-natural resources kusetshenziswa kuhle njalo le mali yakhona ibuya kuhle emphakathini. Ngakho-ke siyakhuthaza ukuthi abantu bakulowo mhlubulo ngabantu abafundileyo, ngabantu abangenyelisi ukuthi bazenzele izinto singathi beneficiation le-value addition kukhonokho singabe sikuthatha kwemvelo. Senza izinto zethu zenelisa ukugcina amazwe ethu kungaze kwathi nxa sokuthe kwaba le mali imali yakhona ibizitshwadeka ezikhwameni.
Kusasa kukhangelelwe ukuthi kube lo mbuthano njengoba kuyabe kucutshungulwa okwenzakala e-DRC. Singabona kuthathwa izinqumo ezimqoka yini ezingaletha umahluko kulelo lizwe.
Besikhangela ukuthi nxa sebethe gwaqa abakhokheli bamazwe indaba ye-DRC bayibambe bangayibambi bayitshiye endleleni njengaloko kujale ukwenzakala kuhle kuphuma izinqumo zokuthi kuyini okumele kwenziwe njalo kwenziwa sikhathi bani kusenziwa ngubani. Singanika umzekeliso wokuthi khona nxa bengaphuma lesinqumo sokuthi kakukhulunyiswa nomlotha ngubani ozahlanganisa abantu ebahlanganisela ngaphi njalo ebahlanganisa nini. Ngoba kuqakathekileyo ukuthi e-DRC kukhulunyiswane impilo yani abantu bangayibamba budedengo abantu bazayo beloku bebulawa bephela inkokheli zona zikwazi ukuthi kuyini ezikubangayo. Ngakho-ke siyakhuthaza ukuthi umongameli we-DRC uChisekedi lo mongameli we-Rwanda bahlale phansi babonisane ukuthi kuyini okungenzakala njalo bangakhethi umlamulankunzi abangamthembiyo bobabili. Kumele kube ngumuntu bobabili abazamthemba ukuthi lo nguye ozasiphathisa ukuthi sixazulule lokhu. Ukhagame atsho ukuthi mina ngifisa ukwenziwe lokhu, lo Sitshekedi la atsho ukuthi hayi la ngifisa ukuthi kwenziwe lokhu. Kuhlalwe phansi ngoba singakhangela impilo eyiyimpi esingathi kwengona ethnic war ngoba ukhagame la ukhuluma ngokuthi amathutsi akibo la ahlukuluzwa ngale e-DRC. I-DRC la ithi iRwanda yangenyela entweni yelizwe elingasiyo layo. So okuqakathekile ukuthi abantu bakhulumisane bazwisisane ukwenzela ukuthi impi yona leyana ye-DRC iphele ngoba siyompi entsha njalo siqeda abantu abaningi. Siyakunanzela ukuthi i-South Africa ilahlekelwe ngabantu amasosha amaningi ngabe kuthiwa bekungelampi ngabe bona la abantu bayaphila namhlanje. So sikhuthaza ukuthi kuphume izinqumo ezizazwisiswa ngamazwe omabili njalo ezizaletha ukuthula elizweni le-DRC.
Lowo ngumnumzana Thembelani Dube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe esixoxelaye ekobulawa. Lanxa uhulumende esithi uphakathi kwemizamo yokulwisana lemihogoyi ye-armyworm yona esihlasele izilimo eZimbabwe yonke jikelele, abalimi esigabeni eziningi bathi akula abakalutholi lolu ncedo. Umphathintambo wezokulima umnumzana Anxious Masuka uthi sebethumele imithi yokubulala kuzo zonke izabelo zelizwe ezilitshumi. Abanye abalimi bathi lanxa bebekhangelele ukuthola isivuno esihle lonyaka ngemva kokuna kuhle kwezulu, imihogoyi le izaphazamisa. Ingcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo uthi ngaphandle kwemithi kahulumende le engakafinyelelwa ngabaningi, abalimi kumele bazithengele imithi yokufafaza ukuze bevikele izilimo zabo.
Kuzaba lobuhle obuningi kakhulu ikakhulu yona lesithi yi-fall armyworm le minye nje imhogo ehambelana lakho. Lokho kubangwa ukuthi ngoba sisuka kumnyaka le-drought into lezi kazanga zathola i-chance yokuthi zimemetheke. So zithe lonyaka zisizwa amanzi lezulu lobunengi nje botshani bezilimo wasokumemetheka kakhulu kodwa zikhona indlela ikhona imithi abalimi abangayisebenzisa ukuthi bezame ukuthi bangani bayayivimbela izilimo zabo kumbe ukuthi nxa isikhona imhogoyi bamelane layo bangani bayehlisa inani ukuthi ingenze idamage enkulu kakhulu kumbe ingalimazi izilimo kakhulu. So ngiyaxwayisaka ukuthi bekhulumisane labalimisi babo. Ngizwa kuthiwa lo hulumende uyancedisa aphakwanisa khona kodwa imithi khona ezitolo nje ezifana labo farmers cob lezinye indawo.
Ubona ubudli lobu busiba lomthelela onganani kusivuno salonyaka?
Izindima lezi ezihlangelwe emuva yizo ezingani zisengozini kakhulu. Ngoba sakhumbula ukuthi kube lesikhathi sokuthi abalimi bahlanyele masinya kwaba lokuchisa izilimo zabo zacha baqalisa ukuhlanyela kakutsha. Indima ezihlanyelelwe emuva ezisezincane yizo esengozini kakhulu ngoba ubudli lobo sobuthola ichance yokuthi bumemetheke bube buningi. Ngakho-ke ngiyaxwayisa-ke mina ukuthi abalimi bahle bahlome bahlasele bengabuniki even ithuba lokuthi bande ngoba endimeni ezihlanyelwe emuva ayikho esibona ukuthi kungaba lohlupho. Lezi ndima ezahlanyelwe ekuqaleni izulu liqalisa, hhayi abalimi abaningi batshengisela ukuthi hhayi umumbu usuvuthwa amabele asevuthwa. Into esizahlupha kakhulu kathesi zinyoni kakhulu laba abahlanyele amabele afana labonyawuthi lamabele isogam. Bona-ke ubudlo obukhulu obuzayo kuwe ukuthi inyoni zizahlupha sibili amabele lawo ezama ukuthi eqalise ukoma.
Imithi okhulume ngayo yiphi kahle kahle engathengwa ngabalimi?
Okuqala ngumuthi othiwa i-dragon. I-dragon ngumuthi ongamanzi abantu okumele ukuthi bawuthenge bebe sebelandela-ke imilayo esembodleleni akhona. Yiyona indlela okuzamela bemekise ngayo mbe behlanganise njalo la manzi ukuthi sebespreya. Omunye kuthiwa i-proof 1.9 lawo-ke ucishe ufanela i-dragon. Imithi engamanzi engasetshenziswa. Kube sokusuba le omunye othiwa i-hurricane. Bese kusiba lo munye lawo ngamanzi othiwa i-blast super. Imithi-ke etholakalayo endaweni eziningi. Siyaxwayisa ukuthi abalimi baye ezitolo ezithengisa inhlanyelo lezinye nje izeluleko zabalimi bacelele imithi engiqambileyo izabanceda kakhulu.
Lo ngumnumzana Mandla Nkomo ingcwethi kwezokulima obexoxa icingweni lo Ntungamile Nkomo we Studio 7 ekwele Kenya. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, ibutho lakwele Somalia lithi namhla libulele abahlamuki be-Al-Shabaab abangamachumi amahlanu edolobheni le-Beledweyne. Inhlanganiso yezempilakahle e-Medicines Sans Frontier ithi abantu abalikhulu lamachumi amahlanu sebehlaselwe ngumkhuhlane wohudo kwele Haiti. Le yi-Studio 7 esakazayo eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Kweziphathelane leMelika, iziphathamandla zikahulumende weMelika leza kwele Ukraine zithi ele Ukraine selivumile ukuba kubekwe phansi izikhali inyanga yonke ukuze kulungiselelwe inkulumo zokukhumisana umlotha lele Russia elahlasela kulelo lizwe kusukela ngomnyaka ka-2022. Lokhu kuphume emhlanganweni oqhutshwe izolo ngumnumzana Marco Rubio, umphathintambo ohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngobudlelwano lamanye amazwe, obephathisana lomnumzana Mike Wells ongumcebisi kahulumende weMelika kwezomvikela kanye leziphathamandla zikahulumende weUkraine. Kumbiko oyethulwe kusanda ukuqhutshwa umhlangano lo kwele Saudi Arabia, abamele amazwe omabili bathele Ukraine lizimisele ukwamukela okufiswa ngele Melika elifuna kumiswe impi le. Ele Russia libikwa lingakakhulumi lutho ngalolu daba Lanxa kulembiko ethi lisahlolisiswa okwethulwe ngelemelika lele Ukraine. Iziphathamandla zakulelo lizwe zaqhuba umhlangano ofanayo labameli bakahulumende kamongameli Donald Trump kunsukwana ezedluleyo. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube Studio 7 uxoxe losikhwica mfundo umnumzana Nkululeko Sibanda ofundisa ezombusazwe ekolitshini leHuddersfield University kwelePhilithane.
Ubona ukhona ngokuthi ukuxoxisana kwalamazwe kukhanya kungenziwa kube nzima. Ikuthi upresident weMelika ukhanya ngani ulecele afuna lithole okunenge kulokhu kukhulumisana. Ngakubuza mele abantu bake bame kancane sibone ukuthi lokhu kungaba nempumelo enjani. Kodwa njalo siyazi ukuthi leyo leyo isidiniwe isitholele ngabantu abanenge kuthi ukuthi mhlawumbe isilungiselele ukuthi nayo ithole indlela yokuqeda lempi.
Kodwa ngokubona kwagoke baba Sibanda kungakhumiswana yini umlota njengoba sesibone ukuthi sokuchitheka igazi eliningi lapha phakathi kwamazwe la?
Ye, mina mina ngisho isidinga lokho, ngisho isidinga ukuthi ithole nje noba yiliphi ixesha lokuthi ikhumisane umlota le-Ukraine kodwa ingayangekanga kangako. Ngakho ngalesi bomona yami kule thubanyana elokuthi kungaba lokuthula eminyakeni emlutshwane elandelayo.
Ye, ele Melika lizama njalo ukuthi lembe amatshala igugu kwele Ukraine. Kambe ukuthi kungasebenza khonokho ukuthi babhatalele izikhali ezanikwa ngele Melika khona ngale-ke kwele Ukraine.
Hayi, ngibona ngani kuza kuba nzima lokho, mina ngibona kuzaba nzima kakhulu. Kodwa bangabe bekhulumisana ngakho, kodwa ngibona kwenzelwa nje ukuthi kukhanya ngani ukhona owazi ukwenza izinto lapha, angiboni ngiphumelela mina.
Amanye amazwe lawo akakhanya ngazani asekela ele Ukraine, kakhulu kuzekazi le-Europe. Bese kubuya ke abanye abakuzwekazi le-Africa basekelele Russia kakhulu. Kambe kwenziwa kwini konke lokho?
Abe-Europe bayesaba phela ukuthi nxa i-Russia ingenza imathanda kwele Ukraine kungagcina kube lo dubo olukhulu kakhulu e-Europe yonke, kugcine kubalela ukuthi kube le mpi yomhlaba wonke esithathu. Yikho kwesatshwayo ngabe-Europe bayesaba ukuthi i-Russia iphumelele ezifisweni zayo lezi ezokuthi ikhanye ngani yenza umathanda emhlabeni. Abe Afrika ye basekela ele Russia ngodaba lokuthi ele Afrika yake yakolonizwa yathathwa ngamakhiwa ngalolu hlobo mbone ngani kula mahluko okuwenza ukuthi i-Afrika namanye amazwe ayeke akolonize kumbayeke abuswa ngodlame ngabe-Europe ukuthi basekele i-Russia. Ngibona ngani amazwe aqakathekileyo kakhesi kwezokulwisana esifanele siwakhangele siweluse ngele Melika le-China i-Russia ngibona ngani isisemuva kakhulu okuthi laba abayisekela nje ngendaba njengoba ngitshilo ngendaba ye-history nje ukuthi kunokudlelana okuthize okuvela emuva kodwa hhayi akusela elakusasa eliphumayo phakathi kwemisebenzi ye-Russia.
Lowo ngumnumzana Nkululeko Sibanda ofundisa izombusazwe ekolitshini le-Huddersfield University kwelePhilithane. Ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 eseHarare. Inkokheli zamabandla ezombusazwe kwele South Africa zetheswa umlando wokwethula inkulumo ezingabangela udlakela lwe-xenophobia kumizamo yokuthi tholela uxhaso emphakathini. UThuso Khumalo usethulela lolu daba ese-Johannesburg khona le e-South Africa.
Esethula inkulumo yakhe ngesikhathi sengxoxo-mpikiswano ePhalamende, umkhokheli webandla le-Patriotic Alliance umnumzana Gayton McKenzie ubuya njalo abe ngumphathintambo ogatsha lwezemidlalo namasiko kuhulumende womanyano uthi abokuza bonke abaselizweni ngokungekho emthethweni kabavinjwe bengaphiwa usizo ezibhedlela zahulumende. Le nkulumo kamnumzana Makenzi silandelelwe ngeyomkhokheli webandla le-Inkatha Freedom Party umnumzana Velenkosi Mhlabisa obuya njalo abe ngumphathintambo wezabelo kuhulumende womanyano. Uhlabisa utshele amalunga ebandla lakhe ukuthi awasungule umkhankaso wokuthi izitolo ezisathuthukayo ama-spaza shop wonke awathathwe izalwane zakwele South Africa kungabi lo muntu wokuza ovunyelwa kwenza leli bhizimusi.
Through the government of national unity, the IFP is going to drive Ibandla le-IFP lizasebenzisa isikhundla salo kuhulumende omanyano ukusungula umkhankaso ozaqiniseka ukuthi zonke izitolo ezisathuthukayo, ama-spaza shop, la wonke amabhizimusi amancane athengisa ukudla aqhutshwa ezalwane zakwele-South Africa kuphela, hathi abantu bokuza abagcwele kulezi indawo okwamanje.
Inkulumo zeziphathamandla lezi zisolwa kakhulu ngabanye abadabuka kwele-South Africa labo kuza. Umkhokheli wenhlanganiso esebenzi e-General Industries Workers Union of South Africa, umnumzana Mametlwe Sebei, uthi inkulumo kamakhenzi kufanele imxotshise umsebenzi ngoba ile njongo yokusungula udlame lwe-xenophobia.
Gaetan McKenzie must also be fired and charged with hate speech for his violent.
UMackenzie kufanele ahle axotshwe umsebenzi njalo ethethwe icala ngenkulumo yakhe egqugquzela udlakela olubhekiswe ebantwini bokuza. Inhlanganiso yethu isola kakhulu inkulumo kaMackenzie le ayethule ephalamende ungayisikho kwakuqala lokho, lapho watshengisa khona inkokheli yakhe yokuthi abokuza abansundu abalalungelo lokuphila lokwelatshwa.
Izizalwane zeZimbabwe lazo zithi zikhathazeke kakhulu ngenkulumo zeziphathamandla lezi. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Mkhwebu uthi linkulumo ingabangela ukuthi uthole sekulezizalwane zakwele South Africa esezilinda ezibhedlela zizotshaya lokuxotsha abokuza abafuna ukuzokwelatshwa.
Mina iyangixaka indaba kaminister ma ibonakala still isaqhubeka ephehla udlame. Ebengizitshela ukuthi njengalokho esengene ku-GNU uhulumeni wobambiswano mhlambe uzidlulisile zonke lezana izinto esasimbona ekhampeni angazo ukuthi ama-foreigner ye ama-foreigner kwathintini kodwa usaqhubeka. Ma esengena kule ndaba yezempilo ukuthi abantu bangaphandle kabavalwe, mbona ungathi umqondo ongahlakaniphile kakhulu. Mhlambe nje iparlamente kayikhulumisani lawo minister bake bamfundise ngobuholo ukuthi kanti ma uhola ilizwe olihola kanjani.
Inkulumo kaHlabisa layo isithukuthelise abaningi. Intatheli yeZimbabwe umxolisi Ncube uthi akuzwisiseki ukuthi umphathi ntambo Hlabisa nguye owayememezela ukuthi abokuza abalamaphepha abavumela ukuqhuba amabhizimusi amaspaza shop kwele South Africa kababhalisele ukuthola imvumo yokwenza lokhu, kodwa lamhlanje nguye osesithi abokuza labo bakhitshwe kungene izalwane zakwele South Africa kuphela.
Sokutshengisa khona ukuthi akazimisele ngokuthi abantu bonke abalungeleyo bathole amaspaza, kodwa ufuna kuphela ukuthi abanye babhalele phandle. Engingacabanga ukuthi njalo kuyinto ebivele ihloswe nguhulumende walekwele South Africa, ngoba siyazi ukuthi kulezi nsuku sikhanya sokuyakhuphuka kakhulu ukuthi abantu bokuza babhekelwe njengabantu ababi babhalelwe ngaphandle. Niyazi futhi ukuthi sekike kwathiwa bona babulala abantu, so lokho okwenzakalayo kuyinto embi.
Amabandla ezombusazwe kwele South Africa aseqalile ukudinga usekelo lokukhetho lwezabelo oluzaqhutshwa ekupheleni komnyaka ozayo. Kuvamile ukuthi ngokhetho lwezabelo kuqhamuke udlakela lwezenophobia lubangelwa zinkokheli ezithembisa abavoti ukuthi kungaxotshwa abokuza bazosala belemisebenzi, izindlu lokunye abakudingayo empilweni. Udlakela lwezenophobia ngo-2008 lwabulalisa abantu abedlula amachumi ayisithupha 62. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Lilalele umsakazo weStudio 7 eliwuzwa uphuma ngapho eVoice of America eseWashington. Sokuyisikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Angathi ngicela ukubuza lapha ngokukhathazeka, kanti umsebenzi wama toll gate uyini? Ngibuza phela ngoba sesile mifula emigwaqweni, imigwaqo isahambeka, imoto zifika zime zingakwazi ukuthi zidlule njani emigwaqweni, kodwa kuthiwa ngumgwaqo kodwa ama toll gate. Phambi kwe toll gate ngapha la ngapha kwe toll gate usiyabhadala nje, uchaya inkala kathi ayiphotwolo usiyabhadala. Kanti umsebenzi wama toll gate uyini? mina sengididekile ngicela lingincede bakithi
injani linjani balaleli westudio 7 labasakazi ngicela lingihambisele umbiko lo phezulu khona lozo yefika la ku president wethu siyacela shuwa ngomusa la ngothando ukuthi basilungisele ufollows road follows road suka kobulawayo ufile emgwaqweni lapha ngamagodi izibulisini athola kugcwela amanzi imota sezisenza ukuhamba egangeni zama ukuthi zivike amagodi la asemgwaqweni hhayi lokhana akusamanga kahle lokhana akusamanga kahle sibe laye kazame ngamandla wonke azame ngamandla wonke kanti ama-togeti la imali zakhona zibhatalayo ziyangaphi le mali esizidonisela kuma-test lapho ziyangaphi hhayi siyacela sibe lingomusa labangothanda upresident asilungisele umgwaqo lo follows road asilungisele ngoba ingozi ziningi ezibangwa umgwaqo lo
kuba kuhle kuphile ngestudio 7 sinibingelele nonke niphilayo ye hhayi nathi siyabonga kakhulu ukuthi sihlale sizwa indaba siyezwa amajaha lapha babhizi abanye bathi kuqunywa i-Afrika abanye bathi kuqunywa ilizwe manje mina into engixakayo ukuthi kanti manje njengoba abantu befuna ukuquma ilizwe uzaliquma njani ilizwe ngoba umzilikazi nomambo babendawonye babebusa beyi-2 manje ma uliquma laphana phela laphana sikhuluma nge-tradition asisakhulumi nge-voting ukuvota the tradition akuhambelani so mina into engiyitshoyo ukuthi hhayi asingakhiphini amashoni abantu abangafunekiyo yizanupiya so ipolitiki yethu manje iyadifa yikho kubona thina singeke safa sathola umbuso because now we are differing from into eyayilwela yizaphu
basakazi basakazi abahle siyalibingelela sibonga umsebenzi esiphathela wona omuhle kangaka siyabonga hayi i-ruling party iphathi enkulu lekuthiwa ngenkulu simbiza nje sikubilele ukutsha akusela plani nje wanabona sebexabana bodwa abanye bathi 2030 umdala phansi abanye bathi 2030 phambili sokuqalisa ukuxabana bona bodwa labo sokutshengisa khona ukuthi hhayi seliloguze emasumpeni selibangukeshona ungabona sokuxabana bona bodwa labo sokumnandi khona sekumnandi-ke kathi esima sokunje thina abanye asizithweleni sivala imlomo nje sithule sithi beqalisa ukuxabana bona bodwa kuvuka umsindo sisiye emaphethelweni indaba siyabonga ukusakazela indaba ezinhle kangaka siyabonga kakhulu kakhulu lingadinwa
sibingelele sibingelele bantu bakithi sibingelele kini nonke Studio 7 nabantu bonke abalalelayo lami-ke ngisikele ijikayo ngithi mina ungazwa abantu bethi phansi lomunye umuntu uthole umuntu esithi phansi lomunye umuntu eloku ekuthova phansi uvele uzame ukwenzani phambili ngomsangano okuphambana abantu bethi phambili kodwa bathi phansi nomuntu bethi phansi then umuntu lo ma esefile uzabonwa ngubani ukuthi wenza the best
labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo. Luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lamuhla lapho esiyabe sixoxa lezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe. Uhlelo lwe-Diaspora Forum sixoxa labahlali emazweni achiyeneyo abazama ukuvuselela ezempilakahle eZimbabwe. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebesikhokhela. Idale le High Court lamhlalimise okwesikhatshana ukuhlolisiswa kwesicelo sentathela izindaba yephephandaba le-News Day uBlessed Mhlanga esokuba ahlawule imali yesibambiso i-bail. Kuqhutshwa umhlangano wabaphathi ntambo bakahulumente abakumanyano wamazwe akumhlubulo seningizimu yezwekazi le-Africa we-SADC Ordinary Council of Ministers. Ele Ukraine selivumile ukubeka phansi izikhali lisithi lifisa ukuba iphele impi ephakathi kwalo lele Russia. Olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.